uyasukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola utshintshayo into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungandle kukabe lo anyone ongani ufuna ukuphilisana kumbe ukuthi not even ukuphilisa ukumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umningi iqiniso yezo kutasitisa phili kawusabonakali kumbe subothiwe okungaqedakali ukuthi ukubotshwa mhlobo bani okungala amapolisa phakathi okulabantu abangaziwayo uye vumbuluka sisekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani hayi into zangkhona noka zikho rayithi akutshengisi ukuthi ilizwe li-independent ilizwe likhululekileyo akubonisi ukuthi ilizwe line-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjenga zenezi ezaziqhubeke from umbuso wabosmith zingene kwi-independence sathi nge-constitution enja asisiyeni into ezinjenga lezi but kakubonakali ukuthi kulento enjalo kule improvement entweni ezinjenga zena lezo
kuyini okungakusenzakala ukuthi ba befuna nje uyethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo
uyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukuyethusela ikuzama ukuyathusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba abathathwa ngendlela efanana nalaleli sebahamba bahamba zange kuphinde sibabone so angeke sithi ufuna ukuyethusela bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi be-serious ngayo so la imali udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone kodwa ngendlela laba abantu aba-operat-a ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazi singaqala ukubabala kathesi la uyazi ilisti yangkhona inde kayipheli so kukhanya sibili it's a serious issue.